Uhlelo lokubhalisa ukubhala imihloliso yokugqiba umnyaka seluqalile eZimbabwe. Abantwana kanye labazali baveze ukukhathazeka bethi isikhathi abasiphiweyo sincane kakhulu ukuthi bahlanganise imali efunekayo. Unkosikazi Claudia Machida okhulume emele inhlanganiso yababalisi bemaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe uthi kuzaba nzima kwabaningi lonyaka.
Thina njengababalisi sizosihlukumezeke kakhulu ngemali eqanjwe yizimseke ukuthi yiyo emele ibhadalwe ngomntwana ngomntwana ukuze abhale imihloliso yakhe. Singakhangela abazali abaningi basedubeni lokuswela imali ngenxa yama-economic meltdowns ngenxa ye-COVID-19. Mbono ngani uhulumende yisikhathi okumele a-provide i-education for abafundi bethu according to i-section 75 of the Constitution. Abantwana bonke kumele batholiswe ithuba lokuthi bakwanise ukufunda, bakwanise ukubhala imihloliso yabo. Uhulumende ukhuluma nge-surplus of the budget. Sikhangelele ukuthi i-surplus leyo ifakwe towards ukubhadalela abantwana i-exam fees ukuze bonke abantwana bakwanise ukubhala imihloliso yabo ngoba imali eqanjiweyo imali eningi.
Umnumzana Vusumuzi Sithole ongumzali uthi imali efunekayo ilobuhle lobubi bayo nxa kukhangelwa umumo womnotho okhona elizweni.
Ukukhwezwa kwemali ebhadalayo ngama-candidates for i-O-level A-level maybe singawukhangela kabili. Okokuqala, kumele sikhangele ukuthi kulama-cost involved ekuprinteni lekuthini izimiseki ikwazi ukuthi ibhadale ama-invigilators. Siphinde siwukhangele futhi ngakwenye isayidi ukuthi bona abantu baya-afforda yini. Ungakhangela iningi labantu imali abaziholayo imali ezincane kakhulu, abanye bayamali ezingaphansi koma-R10,000, abanye phansi kwe-R20,000. So ukuze kwanise ukuthi afode ukuthi ibhadalele abantwana, kwesinye isikhathi uyatholukile umntwana ku-O-level ku-A-level engabi yi-1 bebe baningi, kuyasuka kuhluphe lokhu. So i-challenge enkulu kakhulu. Imali zakhona sihlakhangela le mali abantu abaziholayo awuhambelani.
Unkosikazi Sukoluhle Mdlongwa ngomunye wabazali olomntwana obhalayo lo nyaka, laye okhala ngokuqonga kwendleko.
Ngesesilohlupho, it's a very big challenge ukukhwela kwama-examination fees. Ngoba yeyi iningi lethu abazali kasisebenzi siphila ngokuzithengisela ubambe lokho, and ukuthi umntwana afike isigaba sabo-A-level kumbe O-level yabudonisa nzima konxa ngafuthi sokukhwele kangaka kuzaba yi-challenge kakhulu ngoba shure abangaka abantwana abazakwanisa ukuyifika i-A-level kumbe O-level nxa sivele sidonisa nzima ngefizi la ekhwele kangaka. Hhayi, sokunzima sibili, kunzima kakhulu. It's a very big challenge for us abazali, especially bathe sungakhali abantwana benzanga kuhle the past year, so iningi kumele libuyele esikolo.
Omunye wabasakhulayo abafisa ukuphinda ukubhala, uNkosilathi Mpofu uthi abazali abayiholi imali efunekayo.
Sesiyibonile imali efakwe izimseke registration, imali enkulu kakhulu esingeke sikwanise ukuyihlanganisa ngesikhathi esincane esesiphiweyo. Mina ngangibhalela stay after 6 months, izinto azihambanga kuhle kakhulu sonke njengoba sisazi ngenxa ye-coronavirus. So besithi ngizaphinda ama-subject ami la angu-4. Manje sengizaphinda ngithini njengoba kumele ngikrashe, kumele i-registration fee ngikala kathi imali liningi kakhulu. Ngeke sikwazi labazali bethu kabayiholi leyo mali. So besicela nxa ku-possible shwale isizweli lathi nje ama-private candidates kumbe i-government ingenele ukuze ukuthi sikwanise ukuthi sivale lo nyaka, ukuze ukuthi sifeze amaphupho ethu njengentsha.
Indleko zokubhadalela imihloliso yezinga le-A-level ikunkulungwane ezimbili lama-400 amadola eZimbabwe, i-2,400, kuthi indleko yokubhadalela izinga le-O-level ingaphezu kwenkulungwane lengxenye, i-$1,648. Laloba kunjalo, uhulumende uthi yena uzabhadalela isilinganiso sokwedlula ingxenye ekhulwini, i-55%, kuthi abazali babhadale ama-45% ekhulwini, i-45%. Umbiko okhitshwe ngumphathintambo wezemfundo umnumzana Kane Mathema uthi uhulumende uzakwenza isiqiniseko sokuthi abantwana besikolo ababhala imihloliso ezikolo benelise ukubhalisa ukuze babhale imihloliso yalonyaka kungela kuphanjaniswa. Ngimele Studio 7 ikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.